Inkokheli yalamabandla ithi bazafola ngenjongo yokuyakwethula incwadi yesikhalazo ipetition befuna ludilizwe uhlangothi olubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC asuswe lomkhokheli wayo uJustice Rita Makarau. Unobhala jikelele webandla le-African Democratic Party engumgcini sihlalo wequla lababona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenera umnumzana Joelson Mgari utshele intatheli zindaba ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni owenzelwe esigodlweni se-MDCT ese-Harvest House ukuba bafole ngalolu suku ukuyafuna impendulo yezinye zencwadi zezikhalazo abazinikeze abezekhe ngaphambilini. Okunye okuvunyelenwe kulo mhlangano yikuba achiye umsebenzi umgcini sihlalo wayo uJustice Rita Makarau ngoba ephethe izikhundla ezimbili ezimqoka elizweni kuzekhi laku-Judiciary Services Commission. Lokhu kwamukelwe ngendlela ezehlukeneyo nguZulu weHarare umnumzana Themba Ndlela isakhamuzi seHarare uthi uyalijabulela leli nyathelo elithathwa yinkokheli yenera.
So thina lapha sithi hayi thina sisafuni la ayiso muntu oyedwa ongakwanisa ukuthi busile izwe leli. Bakhona abantu abaningi abangabuthi izwe leli abangenza ngcono, abantu behambe emsebenzini, abantu bedle besuthe barikalesi abantu bayalamba.
Unkosazana Elina Mathe ngomunye wabasakhulayo obekade engazihluphi ukuphatheka kukhetho sonke lesi sikhathi, kodwa usekhuthaza abanjengaye ukuba bayebhalisa baphatheke ngobuningi kukhetho oluzayo okuzanceda ukususa umbuso okhona manje.
Njengakhathi esasilale phathi sisadinga nje njengamayouth ukuthi sihambe lapho abasilalela khona, lapho abazasinika khona imisebenzi, lapho abazenza khona ukubana izinto ezenza sikhale namhlanje zilungiswe.
Amabandla alitshumi lantathu abumba lumanyano wenera athi asenanzelele ukuba ukhetho kuphela kuyiyo indlela yokukhipha loba ukubeka inkokheli embusweni. Kungakho bethi kuqakathekile ukuba kusiyafika ukhetho luka-2018 isiyenziwe leyo nguquko abakhala ngayo. Inkokheli emabandleni ezombusazwe aphikisayo bathi bafisa ngaye isebenza izimele iZEC yanelise ukuqhuba umsebenzi ngendlela hatshe kwenzakala manje ukuthi amalungayo akhethwa nguhulumende bengabantu abaqhubekisela phambili izifiso zakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.